Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga libuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine sazi ku 30 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kanapa kuzwana uPF hathi yakhankasa lokhu sikhuluma nabantu koBulawayo North ne-Gwange.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga.
Kanti engingakutsho nje loba kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leadership yayikho. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona le-ZANU-PF ingani iyatanaza iyakhamaza.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lo mkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula 150.
Bananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 vele wona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuka umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini le ntombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobaminembili 18.
Dolobho lakoBulawayo sikhangelele ukuthi senqabele emkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijeneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhla ziku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alichumilane 14 awamalunga edalele parliamente, senate lekhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU-PF lele-CCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma-constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by-elections. Thina ngapha kuZANU-PF hayi siyakhankasa lokhu sikhuluma nabantu koBulawayo North ne-Gwange wonke okuhamba kuhle abantu lokhu sikhuluma labo kakuhle akulakuthokozela akulakukhombana ngeminwe abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko injalo zabalethela nokuthula.
Ya sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU-PF liyathenga amavoti ngokupha abantu kudla lokunye okunjalo, lithini linalo?
Mina Gande, abantu akufanelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonokho abantu be-CCC. Thina sikampena, sikhankasa, sisebisa abantu lokho esithi siyabenzela khona nxa sebesivotele. Lokho okuningi angikwazi, abantu nje abaqalayo sebebona ukuthi i-ground kayibavumeli. Kodwa akuthule kule peace, kuloku thula okuhle ukuthi abantu azayesizwe not even one indawo lapho kuthiwa khona abantu besilwa ezomba nazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyakhankaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle noma infani ngathi sasiyilizile thina. Azange sixokozele savuma iy'nqumo zabantu kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo, libandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi iZANU-PF this time around izanqoba ngokuthi thina ithesi le program ye-N2.
Alo-ke ngumnumzana Obedi Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
ninjani mahlabe Zulu engakutsho ukuthi iZNPF vele ivehle yaqhwephetsha iqeda yabona ukuthi laba bantu abarecalliweyo ababiziweyo laba ngochabango kabasoze babuyele eParliament ngakona lokho abakutsho ukuthi anje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abangeze bahamba bayakontesta ngebizo ungebizo lesisi isiseyiyo elwelwayo njalo ebarecalliweyo njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la candidates afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZNPF iza wina ama by elections lapho most engathi buningi ba iza wina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu abekhethwe ngabantu bona lawo esingathi ngaba recalliweyo kabasoze babuyele ngenxa ukuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona iCCC ubona ungani kuzaba lo mehluko yini kathesa
kande engingakutsho nje lokho kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku opposition leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu ikubona le ZANPF ingani yatanaza yaklamaza ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho ku opposition ubukhokheli bavulingasa nje umuntu njengoTsvangirai ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenzeni songs ahamba labantu ngaze ngitshaywe ngenzeni akukho ukukhokheli obabantu abanjabo Job Skhala lati kande sinje nje umzacaba kusaza ukuthi nqa umzacaba ngodwa kulento ethile ethe umzacaba engena enjengale ka Valerie uthi Valerie senzwa ilunga lezaniphefuze kube yibabakhokhelela balondolweni yalo bagcina abantu abe sextor Valerie sokufuze abe ngomunye oyingxenye yezaniphef ukukhokhela buku abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo kuma elections ukuthi ama election apro ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqiniseke ukuthi laba ukhona ukuthi babe kwathi babevotela bavotela ubukhokhelo bukhona so ngenye into ebuhlungu kakhulu nale nto injakhona ukuthi iyona ngokwayo iCCC ihlale kakhulu ibheya ngokuthi ingakhangela into eziqhakathekileyo esifana nokho kwa structures the constitution kuze kugcina sebe kurecallwa ama candidates abantu babekhangela bebona ngelihlo elikhatshana ukuthi ithi iorganization ye party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathezi egande buyahlupa ekhaya especially opposition nganabo umdlala adula abantu ngesikhathi sika August 23 awuse kuzaka lentotho ye vote up then zaniphefa amalunga zaniphefa zahamba e vote abotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona lawa abazahamba bakontinue kuye phambili into engenzakala le two ways uzaniphefa singabekela wahambe baye phambili baye divide ama votes oyingabona ngathi abaqine kakhulu iBCCT ithi iBCCT yibo gaba bangangeni laba abakachabanga vele avunqamba amanga abantu bazondla soze bavotela
umnomzana Josephat Mzacangulube ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 SA South Africa umanispala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lowekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezinge la ncwadi zokuthi zithengise ukudla singathi ngama licenses nesilungu lazo sikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese senza njalo iawareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalwe cholera okhanya sibhahile elizweni sibanika lendlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho siza kwenza ngemiye imizamo esizayenza kodwa kuqhakathekileke ukuthi sihlanze idolobho lihlanzeke bese sisenza ke imizamo yonke ke le engikhulume
yona imithi lokunye ukukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
Ye ngeke ngitsho kamanje ukuthi imithi ngaba khona kombe kayikho, kodwa okuqakathekile ngokuthi abantu bavikele, banqabele, bangathathi lo mkhuhlane. Yebo kambe njengedolobho asoze sigoqe izandla sithi kasilamithi, khangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende, sisebenzisane lama churches, sisebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo, ama-civic organization, sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakoBulawayo, sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi-ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona. Sisebenzisana-ke sizizalwane zeZimbabwe, izakhamuzi zakoBulawayo jikelele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minwembili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minwembili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasithiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-X owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsai Mahere, uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ileminyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane, akulacala okwenza umthetho lo ube yize. Sixoxe lo mzali unkosazana Kethiwe Bebhe uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uzananzelela ukuthi abantu laba ababhilo 18 vele yona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe ne-accountability loba bengabe bedala icala kusuka nje kuthiwe u-under 8. So if umthetho bengela ungakho babambe accounted through ukuthi bayenze icala, mina ngibona ingani nodaba lokuya emacansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bebekwenze njalo bekwazi ukumelana nama-consequences akho, ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali. So as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe i-responsibility nge-any aspect of impilo yakhe, then lokuya emacansini kumele kwenziwe icala if umuntu okhulileyo ekwenza.
Yona i-18 ubona ungani, ubona kusenzakala yini, kumbe iminyaka vele imele yona ibe yi-21 njengamanye amazwe?
Ya, i-21 mina ngivumelana nayo, ngoba uzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanalo 18 years they are still under their parents' roof. Nomuntu uzothola ukuthi for example mina I did my A levels the year that I turned 18, so nxa ngisathengelwa ama-uniform, ngisathengelwa ama-toiletries, so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona. So if i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi at the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza. So mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo.
Kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18, kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala. Wena ukubona njani khonokho?
Endulo babagande kunengi okwakusenzekala okwakusephula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana. But ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho. It was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani lamantombazana abala malungelo, njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelasei kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda. Uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo. Kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo bani bani, I'm sure manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba lama-choice okuthi bebezifundele sezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenza. So zinengi izinto ezazisenzakala endulo ezazisephula amalungelo abantu until into ize ichallenge inanzelele ukuthi iba lemthelela engalungile. Abantu nje bengayibona ingani noma. So mina sili lanxa bakhona abathoya ukuthi kwakusenzakala. Ambona ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babekujabulela. Kwakuyikuthi nje bazelwe into that system and ayikho inye impilo ababeyazi. Kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le ikhonomi yendulo, le mpilo yendulo yayinganzima kangako. Umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyilayabhilithi yabazali bakhe.
Unkosazana Khethiwe Bhebhe ngumzali ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseBotswana. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiya ngolwesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo lwabiza imali engamadola eMelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US 188 million dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lami bengicela ukungena ezindabeni, bengicela ukungena ehlelweni khona linjani linjani linjani, kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho okumele ukuthi ngikhomenteke khona. Lami bekwazi ukufaka umbono, abantu bakithi bayekelana ukulwa bebodwa, thi abantu bakithi ukuthi kudlame bekele ukulwana, belungise ilizwe labo, bengabalani bengacwasani, abantu kababonisane kahle, abadala labo baqonde izindlela kahle. Siyacela ngomusa, hayi udlame, hayi ukuthukana, mabesi bengabi bodwa, bengabulalani bodwa, abalungisa ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo. Ngiyabonga mangangena ehlelweni.
Salibonani basakazi bethu, benjani? Hazi ngibodo yami le izozwakala khona ngapha, ngazi izovalwa, ngazi ngithi ke ngiphawula nje kunamajaha abahlale khomadeya amandebele ka-Rose Miller kodwa yade bantu basempumalanga. Hayi indebela yamandebele bayaphanda abantu ezempumalanga, kulalito angalenza xa utshela ukuthi amandola asikho amani province yamandebele ekhona khona. Ma ungadiwe naye indebele fanele izibele lodwa kumele ibe hayi kulalito angalenza indebele ngeke kufane kuhlangane njalo. Lapho into esilwa nayo laba ndoda la silwa nezano, la into esilwa la silwa nezano, umbuqazwe i-cancer yesilwa nayo. Sibambanele sikhiphe izano kuqala before sibone iindaba zamandebele, sothi ke singakhiphe izano ke sibe sesibona ke ngeendaba zamandebele ukuthi ungayenzwa kanjani, ngoba mazikhiphe izano saba yilo hlupho engaladimokhrasi engaladandeneni fanele ngathi ngaba siyokulungiswa kunye nalandiqala kunye ngaphanga kodwa into eyenzwayo ayikho into esiyenzayo. Asike sibambisaneni kuloko sikikho manje, ndike lime kuqala ngawo ukuthi amandebele ufanele ezimele.
Ngiyangibingelela emsakazweni, bantu bakwethu singabantu babulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo yilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe. Ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe, ufuna ukudlela esikhwameni. Ingakho ubona kuney'nxushunxushu ezinje, yingoba la besithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo, abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbakho baphila njani. Ezilongibona into zabo zibahambela kahle, okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho. Ngoba ngikusho lokhu ngoba andlulile ama-election manje, bebekhuluma manje bathule, abasena plan, bashiya abantu ehlathini. Ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini, ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2020 28 lapho sekuvotwa iminyaka ihamba njalo sihlupheka kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni hayi bukhuluma kakhulu bakhuluma kakhulu too much bande kakhulu emlonyeni ama actions bona afunakalayo izanu PF ifuna ukukhishwa ngevote ifuna ukukhishwa ngeaction so into ekhona la ukuthi uchamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mphela beyindoda aqina beyindoda mphela mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafe makaqina beyindoda
Studio 7 lo abathi umhlanga lo uzobambobana amehlo uzobhicabana amehlo ngodaka kulaa mntwana uzele izolo lapha thina sizwele kudala asenze lima thina ethi yena ye awulazana uPF ezobusa bona zilungu bekhona bafuna ukuqinisa iTriple C bona bebona bebulala iTriple C befunda izana uPF ivuka bazobona izithutha kulazilima la bantu ezimbabwe bahlakaniphile manje asenze izilima thina sizilima thina izilima yini lezi abantu izilima naye kuyizilima abantu belibona ukuthi lezi zamuntu izilima awalisiyekeleni into zenu lezo zakwachabango lezo sifuna ukuzwa into zakachabango lezi zinakobulawayo
Studio 7 siyabingelela siyabonga ngithanda nje ukubonisa abanye abafowethu umbono omncane ukuthi bengasola uChamisa besoleni uTrusi besoleni kodwa iqiniso ukuthi izanu le ekhona ebuswa nguMasoni eyi ingozi kakhulu ngoba awutsho ke uma bezatshela ujaji enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala lona leli leTrusi lisezinkantolo kodwa libona ukuthi bafuna ukuliphendla kanjani belithethe kanjani so ngizomunye isikhulumele sithi uChamisa othule ayikho into ayenzayo no amajaji aseZimbabwe asecaptured wonke asefana nepolice ukuthi ezonguma wena ungaze uxabane labantu bezano ubulawo ubuchaya ngabantu bezano uyevula icala epolice station ipolice station ayimbophi umuntu wezano bonke abantu abulala uMo Blessing bangqashangqasha namanje labona abagamula ubhuti emavule ngocelemba basangqashangqasha namanje basavuna ukuthi banqume omunye umuntu so izinkantolo amapolisa ngaphansi kwezano PF akusekho akusekho ithemba into njengasiza amaZimbabwe baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabwe hayi ukuthi bathembe ikhodi bathembe ukuthi kulamapolisa kunani ayisekho leyo nto umnanga woyonke into isephaketini lakhe yonke into izanu PF police zanu PF judiciary system zanu PF for justice mara bona abantu ba reporter kumnanga kwa everyday ngiyobatshela ukuthi icaleli nje za kanje mayese usuyothini ngaphansi sikhulisa ngamaZimbabwe yabo
basakazi be studio 7 kanti thina wethu ama voice note kungani engaveli emoyeni kungani wethu ama voice note engaveli emoyeni kungani siyadama ukuthumela khona lapha sithumele ngapi sithumele njani phela isazise lathi siyathanda ukuveza ethimbono ngendaba lesithumelela zona zonke izinsuku lo khulumayo uGerald wakunqube esigodini phela lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama voice note ona lawo siyabonga ngilapha eSouth Africa
Studio 7
hayi Studio 7 sicela like lisikhuzele uMthwanga uChrist Mthwanga kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abadebha igolide imali yakhona iyanga kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChrist Mthwanga ekhuluma ezichayisa ifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe ngeke ngezwe bekhuluma laye laphana ethi yena ihistory abantu akufanelanga bayilahle isimanga ukuthi mayithi ihistory akufanelanga ilahlwe kufanele phela uthini ngehistory yabo yegugu rawundi ngoba layo ihistory abayebenzayo ububi uhlala ekhuluma ezichaya isifuba angikwazi ukuthi amabhiliyoni afaka amane amabhiliyoniya afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe hayi sicela lisikhuzele uChrist Mthwanga mani hayi into ozikhulumayo mani sonke isikhathi uma ekhuluma yonke into ingaye lezano yakhe ingayo lezano yakhe hayi Christ Mthwanga mani sicela lisikhuzele yona
Siyabonga balaleli bethu lawo bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Akesingene kwezemelika iziphathamandla ze-Israel lebuthole Hamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho le-Hamas lababotshwa ngamasotsha akwele Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye-IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. I can say that it's been clear in one aspect. Ukuthi ama-Palestinian territories asencipha okwe-Gaza Strip lokana vele sokuyi-strip khona kwakwe-Gaza. I-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma oNetanyahu be-announce abesithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane. Babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wona we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Ama-Israeli Defense Force ithi wona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezi. Ngaso sekuthiwa new settlements. Kungabi lomuntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Bona laba i-1.7 million angithi babafucela ukuthi baye e-Egypt. Igibhite layo yikho ivala amagedi isithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim anti lina lithemba ukuthi bazabangcono ngapha vele kabasabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinians. So khanya i-objective yabo they're pushing to ukuthi be-finalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solongu wazungene mbijana ayikhona kakhulu but na nguPutin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden. Khathesi ama-Israeli athi wena angena alanda iHamas kodwa laye uBiden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means. Asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethulwa lamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande.